Umjaho lo wona ungathi uyasinda ngoba abantu bakhona abaningi and sibona sekungene labanye abalezimali ama-billionaire bo-Bloomberg laba labo-Steyr kusho ukuthi laba abangelamali abadependa on amadona for amakhampeni abo sizobona sebephuma ngoba kuyabe sekunzima computer labantu abale mali. So I think uCamila ngicabanga ukuthi ngabe yikho lokho kwenza ukuthi a decide ukuthi a drop.
Sizoya abanye besithi lokho kuyacunula ngoba sekukhanya ngani umjaho usungabantu abamhlophe kuphela abensundu akusela ngisho othembisayo lanxa bekhona Cory Booker kodwa hayi abangani abathembisi. Wena ukubona njani lo?
Ya ngasiqinisweni kodwa masikuyele emumva sikhangelisisa i-primary eka Obama yokuqala leya thola ukuthi laye wayengumuntu ongekho ku-forefront the time ukusiwa kuma-caucus abo-Iowa labo-New Hampshire. So I think ma ekhona okhona ukubekezela ma ukuthi singathi yena uCory Booker ma engakhona ukubekezela mhlawumbe angadobhadobha la sibone ekhuphuka kodwa ukhona lo munye laye u-Black American esizwe kuthiwa laye ungathi ufuna ukujoyina owase-Connecticut sengimlibele igama lakhe ungathi aye iproblem yakhe kuzobana leyo ukuthi ujoyina late in the game ngoba abanye kudala baqala ukukhampeyina so ungathi kuzohlupha but sizobona ma usually uqala ukucaca maso kuyiwa kuma-caucus abo-Iowa laba nabo-New Hampshire kulapho kuqala khona ukucaca ngoba most of the time abawina lawo ma-caucus awokuqala la usually ibona abagcina bethola i-nomination.